Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lecho nanjani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 kunhlolanja 2018 ngintungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabanda le MDC elikhokhelwa ngobaba ukuchamisa u-acting president wethu. Sonke siyazi ukuthi sivele eBuhera kwakuchamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuhera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bagcwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo.
Inkokheli ye-MDCT ibe lomhlangano yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sika mongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje.
Ngoma esithethwe ikansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu 3 months notice ngoba sibona ungani isigadi abasinikile umhlaka 1 kasozasebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphongukuyajikelwa egangeni.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini koBulawayo bathi umunicipality kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungisele le bengakasuki kulindawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje siphethe umculi we-house osedume kakhulu kwele Bhilitane usuku oluhle Ncube. Abaningi bambiza ngo-oluhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yebandla le-MDCT ihlangene eHarare lamhlanje yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje. Lokuthi ukuba kwakhe kulesi sikhundla kwenziwa kulandelwa isisekelo sombuso lanxa nje bekhona abangavumelani lakho lokhu abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe. Umevis Gama usipha lolu daba.
Uma alisentshathele izindaba ikuba lomhlangano wenzelwe e-Anglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla e-Harvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokeli waleli bandla umnumzana Jwangirai okhokela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla umnumzana Giles Mtsekwa wethule ngase kutholile kudaba lokuchaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
The committee izobhala phansi okuzatholakala isho umbono wayo ixwayise osaphethe isikhundla sikamongameli kokungenziwa. Mhlanhla abantu bayakuletha ubufakazi kithi okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba uthathwe nyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuyera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTshwangirai eWumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshela umhlangano lentathela izindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlando okukwenze lokho bazojeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President Thokozani Khuphe.
Sithanda ukuxolisa kumfekelo webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakufaya esamehlelayo. Kungaba nokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo. Iqiniso yokuba saba khona lesi sehlakalo kasivumelani laso lakancinyane siphakathi kukuxwayisisa ukuba njalo engatholakala elomlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla
bani.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Ebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu kuphambanisekile njengebandla leMDC ubudlwangudlwangu ngasubo bethu. Silethemba ukuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa ukungenzakala ukuthi lezitha ziyangena zigqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithe senze lo ubudlwangudlwangu. Bakithi sicela ukupolisa Zulu kandaba waseZimbabwe bekungayisiyo ntando yethu le ukuthi kwenzakale ububo bungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera, zazakale izigcanyi ezachaya uMakhuphe.
Nyayibandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa, u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Kwabuchamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Umzile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile, njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi sizakusebenzisa ukuthi silungise lokhu. So sesiphinge insuku eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibonte senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe nomthetho webandla.
Inkokheli yachaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTswangirayi ibalisa umsekeli webandla uNkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli, uMnumzana Bednego Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleleni North uNkosikazi Lwazi Sibanda, obe yisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gutu, lo nobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingenele umhlangano, ube ngekho uMakhuphe, uBebe kanye loNkosikazi Sibanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli, uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Mudzuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokuchaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kweMDCT bathi omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe wehluleke ukuya emhlanganweni lo ngoba enxetshwe indlebe yinzwabethi ezimcebise ukuthi engayi ngoba engatshaywa. Abantu laba babikwa babemncwebe njalo indlebe ukuthi engayi emncwabeni kamnumzana Morgan Tsvangirai ngolwesibili, kodwa yena kabakholwanga. Wafika ke wachaywa lapho waphosa wachiselwa endlini. Enye inkokheli engayanga emhlanganweni wanamuhla ibalisa uMnumzana Love Momoyo ongumgcini sihlalo webandla. UMnumzana Obert Gutu owayeyisikhulumeli sebandla kodwa othi kasafuni ukuba kuleli bandla, kanye lonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT uMnumzana Abednego Bebe. UChris Gande weStudio 7 uxoxela uBebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitsho, ngoba bengingekho mina, bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi nxa ngifika ekuseni namhlanje ngabo-10 koBulawayo ngezokuthiwa kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani bekuhamba njani bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nxa ngikukonstituency iy'ndawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi nxa kuwukuthi kulo muntu ondileyo kuthi ukuthi ungidingile wathola ukuthi ifoni yami zingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuzahamba yini?
Nxa kade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into ihlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudlwangu obusephathini, hhayi bengingala sizathu sokuthi kungayi.
Manje-ke njengoba sekukhulunyiwe lokhu kukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokukhulunywe?
Chris, umhlangano phela ngwabantu, abantu yibo abazasitshela ukuthi senze njani.
UMnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini kobulawayo bathi umansipala kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele ukusuka kulindawo. Imichova ethwalela egodini kanye labathengisayo laba batshelwe ukuthi kumele basuke egodini ukuze abakhayo baqale umsebenzi mhlaka 1 kumbimbitho. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Ukansili wakobulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili eGodini Mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo eBulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke egodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Isinqumo esithethwe yicouncil nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi konkona kumele banike abantu 3 months notice ngoba sibona ungani isigadi abasinikile emhlaka 1 kasozasebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singaza ke sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inyanga khona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ku 13 laphana ku 13 Avenue eyinye ku 33 Avenue lapho kuzamuvela khona imchova eluveve yonke iluveve then ezinye zangu na ziya ku Second Avenue kodwa ezinye esesisuggestile ungafika emapostori nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo is vertically opposite yikho la esisuggesta.
Unkosikazi Sekai Ndlovu othengisela egodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengegodini. Uthe egodini kufana lefekthali lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba le ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasi affecta thina njengama vendors cause le indawo yethu lapho esiphila khona sikhulisa abantwana bethu ngali indawo iyo industry ifactory yethu akula msebenzi akulana abantwana bethu sibaphilisa ngakhona apha sibhadala school fees sibhadala ama rates ethu yonke into yikho lapho sithola khona imali asilayo amanye ama resources ukuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwalindawo yesegodini.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi egodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo ethi ukususwa lapha kuzakwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba yokuthi sithuthe egodini kuyakusenzela ukuthi lathi njengoba singabantwana umsebenzi singasitholi imisebenzi ngoba singasuka lapha lathi asela msebenzi esiyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini sihlala labogogo labokhulu ngalathi sithengisa lapha ezitendini kuyakungcono kuyakusincedisa lathi.
Umnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lekhansili ukuthi abangeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo bazaqhubekela phambili behlangana lekhansili ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Sizinto esivumelane lekhansili ngokuthi asingeke size simuva singazange saba le 3 months notice. Kumele kuqale kube le notice iye 3 months ukuze abantu benelisi ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela amacustomer ukuthi bazakuya le endaweni enje ngoba lapho baya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani and sizame lokuthi sithina sizathola izindawo lezi alapho kuzasuka khona abantu abekhansili bayavuma ukuthi hayi ngikhona sizaziqedisa nge-Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i-notice yethu esibanika yona e 3 months yiyo yena leyo fanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela esingayenza.
Abantu abathengisa egodini bangaphezu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi se-council yakobulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke egodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. iStudio 7 yehlulekile ukuxoxisana lekhansili ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kwegodini mall kuzabiza izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola, njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulaba sakhulayo asebemanyene eHarare ngenjongo yokuthuthukisa ulwazi lokulwisana lodubo lokusilela kokudla okwakha umzimba ngokusungula izivande lokufundisana loZulu ngokuqhakatheka kokulima ukudla okunje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo labo bathola ithuba lapha nalaphaya ukubikisa izilimo abazilimayo kundawana ezitshiyeneyo ezingabonwa ngabantu abaye bezulazula kizo. Osakhulayo uMatthew Phiri wenhlanganiso ye-Community Capacity Building Initiative Center for Africa uthi basekela imisebenzi kahulumende yokulwisana lendlala ngesikhathi abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu bekunkinga yokuhlaselwa ngumkhuhlane wokusilela kokudla okwakha umzimba ngokukhuthaza ukulima ukudla okulomsoco lakuzivande lapho abahleli kikho, njengalokho abakutshengisa-ke bekubukise ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare.
Sikhuthaza ukulinywa kwezilimo singasebenzisi ama-fertilizer lemvundiso zesilungu. Silima lokufana le-pestle delight, celery delight, meth delight, okunikeza amandla lokufana le-iron emzimbeni okuyiko okukhuthazwa ngogatsha lwezempilakahle.
Uthi bagcina belungisisa lokhu kudla ngokuhlanganisa lokunye okwengezelela isimo sakho okufana lethukela lesawuto elidingakalayo emzimbeni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ulokusilela kokunye okudingakalayo emzimbeni kukudla kwabantu okufana lamavitamin le-ayoni okugcina kusenza ikakhulu abesifazana ukuba begcine besidla umuhlwa bezithwele. Osakhulayo uChenjera Ibangure uthi abantu kabazifundise ukulima izivande belima ukudla okwakha umzimba bengasebenzisa imvundiso yama-fertilizer lemithi yokulimisa njengalokho akwenzayo kulokho akulimayo esebenzisa imvundiso yendulo.
Okay, right. Over there we have Rosella.
Lapha sile Rosella esilima esiphathisa kumpilakahle yabantu, iphathisa lakuzifo ezifana le-BP lokuvikela nje umzimba kuzifo ezijene.
Uthi ulezilimo zendulo ezilula ukuzihlanyela engadini kodwa zilokudla okwakha umzimba njalo ziselapha. Omunye osakhulayo uPritchard Musebe uthi kulokusebenzisa imvundiso yama-fertilizer lemithi yama-herbicides elakho ukubangela imikhuhlane ethile ebantwini, kuyadingakala ukuba uZulu afundisane ukusebenzisa ke izibi anazo emizini yakhe ukulungisisa imvundiso yama-compost enikeza ukudla okulungileyo. Uthi yena ugcina ikakhulu ekulimeni imbida acina eyomisa isiba yimufushwa.
Yothi vegetables like parsley, the likes of
okufana le parsley, spinach lokunye okusinikeza ama-vitamin ngoba ama-vitamin edingakala ukwedlula okunye emzimbeni okufana lama-protein.
Uthi abantu kabakhethe indlela zokulondoloza ukudla kuwomile ngokukuchaya ngendlela ezilungileyo bengasebenzisa ama-microwave kumbe ugetsi kodwa besebenzise ezinye indlela kugoqela ilanga ikakhulu kungelathuli lengcekeza eduzane. Inhlanganiso ye-Scaling Up Nutrition ithi umntwana oyedwa phakathi kwabahlanu ukhathazwa ekungakhuli kuhle okuthiwa yi-stunting ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba eZimbabwe. Inhlolisiso ethe yenziwa iveze ukuba isilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini sabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu baswela ukudla okwakha umzimba okuluduwo oluhlangana njalo labo mama abazithweleyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Life Talk lamhlanje sixoxa ngodlakela oluqhamuke iHarare. EHarare izolo abantu becasulwe ukuhamba ngenyawo enzikini yedolobho ngemva kokwehliselwa kathana ngamakhombi, kufe abantu ababili. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 nxa lifuna ukungena kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulezi zalwane zakwele Congo ezinhlanu ezibulawe ngamapholisa lamasotsha akwele Rwanda ngesikhathi zizama ukuchitha ukutshengisela kweziphepheli ezisola ukungaphathwa kuhle enkambeni ezihlala iziphepheli kwele Congo. Uhulumende wele South Africa usesungule isitimela esisuka eJohannesburg sisiya eMessina okuyinto eyamukelwe yizizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapo.
Kusukela ngenyanga ezayo kaMbimbitho, izizalwane zeZimbabwe ezithwele imikungulu ezifuna ukuya ekhaya seziza kwenelisa ukugada loba ukufaka imithwalo yazo esitimeleni esiya eMessina bese zidinga ezinye indlela zokuchapha umngcele sezilubhekise ekhaya. Uhlelo lwalesi sitimela lusungulwe namhlanje ngumphathi intambo ogada lwezokuthutha kwele South Africa, umnumzana Joe Maswanganyi. UMaswanganyi uthe ngemva kwamaviki ambalwa lesi sitimela ukhangelele ukuthi siqhubekele phambili siyafika eHarare lakoBulawayo. Kanti uthi sizabe silobutofotofo okumangalisayo.
We have got a conference facility there. We also have a coach.
Kunendawo yokuqhubela emhlangano kulesi sitimela. Kule tolokisi elokuzithokozisa abantu bezigidele. Sizofaka njalo i-Wi-Fi ukuze abantu benelise ukungena ebulenjini be-internet bezisebenzisela amakhompyutha abo labo makhalekhukhwini indlela yonke.
Isiphathamandla senkampani ezitimela kule South Africa, umnumzana Mthuthuzeli Swart, utshele Studio 7 ukuthi lesi sitimela sizanceda kakhulu izalwane zeZimbabwe.
Siyazi ukuthi abantu abaninzi abaseZimbabwe kukho izinto abazithenga eSouth Africa ababuya bayozithengisa eZimbabwe. Kanti ngoku because bezosebenzisa i-train ezabe ikhona isho ukuthi i-price ezizobhatalwa ngabantu baseZimbabwe ngezinto ezithengwe eSouth Africa azizophakama, zizoba phansi kakhulu. So lanto izokwenza ukuthi abantu bakhone ukuseyiva imali yabo.
Le linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Inengilithi loba nje lesisitimela sizaqala siphelele eMessina kuzabiza imali phansi ukuthi bafange impahla zabo esitimeleni bayekwehla eMessina bese bedinga ezinye indlela zokuthutha phambili. Isizalwane seZimbabwe, umnumzana Khulekani Dube, uthi sebebheka amehlo abomvu ilanga lapho esizaqala khona ukufika kontuduzi yathi nqa.
Siyajabula kulokho ngoba sizokuyosizakala thina ngoba yithe sindwa imithwalo. Uphathi sezimoteni kuba nzima kakhulu ngoba ama prize abamphezulu kakhulu, kodwa esitimeleni sibhekelele ukuthi siyothola ukuthwalelwa ngeprize engcono lathi noma sizihambela sihambe ngemali reasonable.
Luloliwe uzabe suka eJohannesburg ngolesihlanu ngokwata past 5 ntambama ayefika eMessina ngesabathu kuseni ngokwata to 9. eMessina usuka ngensonto ntambama ngo 25 past 3 esiyafika eJohannesburg ekuseni ngo 16 minutes to 6. Abafuna ugada amatolokisi kawonke wonke bazahlawula i-100 rand bese kusithi abafuna alembeda babhadale i-160 rands. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapo.
Umqeqeshi weHighlanders uMadina Ndlovu uthi iqembu lakhe lizimisele ukuphakamisa inkezo ye-ZNA Charities ngesonto lapho elizadlala khona le-Dynamos. Kubika uJoseph Njanje.
UNdlovu utshele intatheli izindaba zemidlalo ngolwesine emini ukuba umdlalo ababhekane lawa wasoze ube lula ngoba iqembu leHighlanders ligcwele abadlali abatsha.
Besingazimiselanga kangaka ukuthi khona singangena kufinal. Ngakho-ke sokwenzakele, sokumele ukuthi khona silungiselele ngemfanelo ukuthi sihambeke siyodlala-ke leDynamo. Abafana basabatsha njengoba ngitshile, kodwa-ke amalungiselelo we-training sibe siyenza konke semandleni ethu khona silungisele ukuthi khona singathola i-first cup yethu. Kodwa-ke ngiyazi uzaba nzima abafana abazimisele ukuthona bazokuyagijima.
Iqembu le-Islanders lifinyelele ukuyadlala kufinali yalonyaka yomncintiswano we-ZNA Commanders Charities ngemva kokunqoba ele-Chicken Inn nge-2-1, ikanti ele-Dynamos lona linqobe ele-Cape United nge-1-0. Umdlali weqembu le-Dynamos okhuliswe liqembu le-Islanders uMarshall Machazane uthi bona bazalandela imfundiso abazayiphiwa ngumqeqeshi weqembu lelo uLloyd Mutasa mhlawumbe edibana lele Highlanders kufinal.
I-final sizosebenza so mamela ukhosha ukuthi yena ukhosha uthini lesizohamba kufinal sidlale njengoba ukhosha leke abesesitshelile ukuthi sidlale njani into le engayisho kuphela.
Iqembu elizanqoba ngesonto lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Umncintiswano we-ZNA Commanders Charity Shield uyingxenye yenhlelo zebutho leZimbabwe ezokudingela usekelo lwemali izigoga labafelokazi njalo upha ithuba abaqeqeshi bamaqembu aphatheka kuwo elokucolisisa amaqembu abo phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi. Nyake nye iqembu le-Cape United yilo liphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele-Highlanders nge-3-2 lokhu ngemva kokuba sekutshawe imbewu wawo final. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje uEzra Jesus Panda uhamba lomculi weHouse odume kakhulu kule Bilithane usuku oluhle Ncube uhamba ngegama lokuthi ngoluhle.
Banengi abantwana beZimbabwe abalesiphiwo sokuhlabela bengazi ukuthi balaso. Intombazana le yathelekela kule Britane ilandele ukuzofunda kodwa yathola ukuthi isiphiwo sayo sisekuculeni. Akaqedanga sikhathi wahle wangena estudio wacindezela imculo yakhe wahle waba nodumo olukhulu. Wazicentela indlela yakhe kwezomculo wena mzazi bamthando kwamagama njalo weZimbabwe bakhala ngaye kuzobala ukuthi usebenza gadalala ngazo sonke isikhathi ukuze asiphe indlikizane zengoma. Sihlelo Woza Friday sijayiva lomhlabeleli weHouse Music oluhle.
Ngiqale ukucula ngo-2006 kuze kube khathesi ngo-2018. Ngicule izingoma eziningi kakhulu ezijiyeneyo. Ngirekhode ama-studio amaningi achiyeneyo kusukela e-London kuye e-South Africa siya e-German kuze kube lakathesi. Kodwa kwakathesi sengikwazi ukurekhoda i-voice yami ngicula, sengikwazi ukwenza i-production ye-music. Amaculo amaningi engiwenzileyo. Iculo elami elidume kakhulu lidume eSouth Africa elithi Fuka Maunamathe, kwaze kuba lelinye elilandelayo elithi Zwino Siririsa, kwaba lelinye elithi Linda. Fuka Maunamathe lo Linda sibe ngunumber 1 kuma radio stations ahlukeneyo eSouth Africa. La maculo mabili bajabulelwa ngabantu kakhulu, kodwa maningi amaculo engilawu. Nxa ngingabala ngingaqetha ilanga lonke ngibala.
Banengi abafuna ingoma zakho phela loluhle, zona zitholakala ngapi Mancube?
Umculo wami utholakala kuma website acheneyo afana nale iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, Tracksource, lamanye amaningi afana nale CD Baby. Labafuna ukulandela uOluhle bangamlandela kuFacebook igama elithi Oluhle. Abafuna ukungilandela kuInstagram balandela uOluhle Ncube. Labafuna ukungilandela kuTwitter igama nguOluhle Ncube.
Uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ukhalele ukusebenza nabaculi abadumileyo emhlabeni njengoba sokwacula emcimbini ehlukeneyo ngaphetsheya ehlabela nabo Oliver Mtukudzi, uMafiki Zolo, Malaika labanye abaningi. Nasiphethe umculi weHouse Music uOluhle uhlelo oza Woza Friday ukuthula kini lonke libe lempela viki elithukela.
past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.